embikweni wabo wenduduzo abawethule lamhla abe-ZCC bachaze uDr. Magayisa njengomuntu obephatheke kakhulu ekulobeni ngendlela ejulileyo ebikhuthaza uzulu ngokwenzakala emphakathini. Umnumzana Efidlela Ncube owenhlanganiso ebona ngezamalungelo abathengi eye-National Consumer Rights Association NACORA uthi akumangalisi ukuba labamabandla beyibuka labo imisebenzi kaDr. Magayisa.
Ilizwe lilahlekelwe ngumuntu obelwela amalungelo abantu, obelwela inkululeko yabantu, obelwela i-constitutionalism, obelwela ukuthi iZimbabwe ithuthuke, ithuthukele bonke abantu, ibe le nkululeko le eyalwelwa ngabantu besiya empini. Ngakho-ke silahlekelwe kakhulu njengelizwe.
Uncube uthi ukubhubha kukaDr. Magayisa kuze ngesikhathi abantu elizweni beqhubeka besidla imbuya ngoluthi, ikanti yena wayefisa ukuba umuntu wonke elizweni abe lenhlalakahle.
Sibuyisela emuva nxa silahlekelwa ngabantu abakhuthele ukubhala, abakhuthele ukukhuluma, abakhuthele ukufaka imbono yabo bengesabi njengaye, kuyikulahlekelwa okukhulu kakhulu. Ukumbonga kwethu kuzabe ukuthi silwele inkululeko, silwele ukuthi lizwe libuswe ngokomthetho, lihloniphe umthetho, libe ngelinothileyo, linothele wonke umuntu.
Unkosazana Patience Swanda okuhlangothi olubona ngezokuqhutshwa kwenhlelo enhlanganisweni yeZimbabwe Democracy Institute ZDI upha umbono wakhe laye.
Mina ngifuna kuyinto enhle ukubana amabandla abuka umsebenzi kaGisenza ngoDr. Alex Magayisa kuleli lizwe lase-Afrika yonke nje jikelele. Lokhu kuyasikhuthaza njalo, kuyakhuthaza amabandla athiyeneyo aseZimbabwe ukubana beqhubeke labo besapota i-civil society.
UMasibanda uthi kumqoka ukuba abamabandla ezokholo baqhubeke besebenzisana labenhlanganiso ezisebenza zizimele labo kufezeke lokho uDr. Magayisa ayehlezi ekukhankasela ekulobeni kwakhe okugoqela ukuba lombuso wentando kaZulu.
Njengoba la amabandla e-part office ezokhayela ukuthi eqhubeke lawo esiba le-voice ukwenzela ukuthi uhulumende eyenze izinto ngokuhleleka kahle. Ukuthi kungabi lodlame, kungabi lobudlangudlwangu njengoba sesisiya njalo kuma-2023 elections.
Ngesikhathi lolu daba lulotshwa belungakazakali uhlelo lokuthi uzobekwa ngaphi njalo nini uDr. Magayisa. Ngimele e-Studio 7 ngiseHarare, ngingu-Mavis Gama.